ngathi ngakubeka kuthi ngesindebele esihle esiqondileyo kutsho ukwedlula ngamsuka sathatha igama lesihebheru sasokulisika nje ngazwakala ngesindebele sathi iphasika okuthiwa liphasika-ke ngokwe-historic background yakho iphasika lisukele egibhithe abantwana bakwa-israyeli sekugqilazweni egibhithe kwesinye isikhathi siyayefike sithi babethunjiwe kodwa bebengathunjwanga siyananzela ukuthi bazihambela esikhathi ejakobe besiyadinga ukudla egibhithe unkulunkulu-ke wayethembisa ukuthi ngemva kweminyaka eyi-400 eleminyaka ethile uzabuyabuye azokwakhipha egibhithe ekushilo futhi lokuthi bazangena ebugqilini so isikhathi sephasika-ke unkulunkulu uyafika-ke ngomosi ebuza umosi bale indaba yokuthi baphume abantwana bako-israyeli egibhithe kukhona izinto ezithile ezenzakalayo phambilini kephasika asekusithi kuzenzeka into ezithile kulokho kugqiniswana umosi nofaro unkulunkulu wasesithi hhayi mosi okwakhathesi senza zibonakalisa kanye faro
qhubekela phambili babancube size ukuthi uthini ngodaba lolo
ukhuluma ngendaba yokuthi kuzabulawa amazibulo wonke okungena-ke khona indaba kakhulu yephasika ukuthi unkulunkulu wasesithi kwabako-israyeli lina khethani amazinyane ezimvu noma awembuzi amanane angelasici elingelatshasa elingelansumpa elingelani liwahlole ukuthi yini awalasici liwahlabe lithathe igazi lawo lapho liyabe likhona ezindlini elihlala kizo ligobe emgubazini lezidalo zenu lakumalintel amawili kuzathi ebusuku ngo-midnight kuzathi idlosi yokufa ezahambe ibulala amazibulo kuyo yonke indawo kodwa lapho engizabona khona igazi ngizakwedlula ngamafitshane-ke ikasika eselikhomba ukuthi ukukhululwa ekugqilazweni kuka-israyeli kuyakhomba njalo ukufakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi umuntu uyadinga ukuthi kube neyinto efa esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asindise igazi leliyana lalisehlukanisa njalo phakathi kuka-israyeli namagibhithe u-israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kule gazi kwamagibhithe kungekho nangokufundisa u-israyeli amandla kankulunkulu ngokwahlulela izifo nokuphakamisa u-israyeli njengowakhe phambi kwezizwe phakazela ukuthembeka kukankulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephengizakuya ngibuye ngemva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula ngokuthi unkulunkulu wayezikhethela abantu bakhe abahlengayo ebugqileni abehlukanise seze kunjalo-ke yafika indlosi yebusuku afa amazibulo asefile amazibulo bonakala ufaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza imosi lo-aron